Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 9 enkwenkwezi 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Mina ngike ngazama ukuthi ngidingasise ukuthi bengaba bevule njani kwezinye izikolo. Ngathola ukuthi ababalisi abaningi kabayenelisanga ukuphenduka ngodubo olwemali olikhona. Ngathi ngidinga ngiqalisa ama-percentages, ngithola ukuthi kungaba kuyi-around 67% yamatisha abaphendukileyo.
Izikolo zivuliwe lamhlanje, abazali bekhala ngenhlupho zokuswela imali emabhanga.
Uhlelo lokubhalisa asikabilwazi ngoba mabe besitshela ngohlelo lokuvota basitshethi kona thina sisobhalisa kumbaluze ngoba thina ma sibhalisa ehleleni lola basitshethi kona sisobhalisa ngenxa yokuthi kona bona basebefunga ukuthi bethathe ilozeni ama-ID ethu besibhalisela kuzalo.
Izakhamizi zeMatabeleland South zithi azilalwazi olupheleleyo ngohlelo lokubhalisa ukuvota kusetshenziswa imitshina ye-biometric voter registration. Abe banga lesizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe babikwa sebethumele izisebenzi zebhangaleli ukuyahlola ezitolo zikhangela ukuba akuthengiswa impahla ngentengo ezijiyeneyo na. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inhlanganiso ezimela ababalisi zithi ababalisi abayisilinganiso sokungamachumi amabili lanhlanu ekhulwini kabenelisanga ukuya ezikolo ekuvulweni kwazo lamhla ngenxa yokuswela imali. Abafundi abafika amachumi amahlanu ekhulwini labo babikwa bengayanga esikolo ngoba abazali bengayitholi imali ye-school fees. Imbiko le ivela kunhlanganiso zababalisi ezibalisa iProgressive Teachers Union of Zimbabwe le-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Inhlanganiso lezi zithi lincane kakhulu inani labantwana abahambe ezikolo zama-boarding. EleZimbabwe libhekane lokusilela kwemali emabhanga njalo izolo lalamuhla bekuphithizela emabhanga kulendwendwe ezinde kakhulu ezabantu abadinga imali. Abaningi babikwa bengayitholanga. Untungameli Nkomo e-Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Ngqobizithanyathi.
Mina ngike ngazama ukuthi ngidingasise ukuthi bengaba bevule njani kwezinye izikolo. Ngathola ukuthi ababalisi abaningi kabayenelisanga ukuphenduka ngodubo olwemali olikhona. Ngathi ngidinga ngiqalisa ama-percentages, ngithola ukuthi kungaba kuyi-around 67% yamatisha abaphendukileyo emsebenzini. Abanye bayehlulwa ukutholakala kwezimali emabhanga.
Abantwana besikolo bona beminjani isilinganiso sabahambile esikolo?
Ngokubona kwami abantwana bebebalutshwane kakhulu ekuyehlukene ngendlela abayeke bebuye ngakhona ngemuva evuzela khona.
Bakhona yini abantwana abangabhadalanga i-school fees abangaba bexotshiwe?
Abantwana abangabhadalanga i-school fees kutsho ukuthi abaningi bakhona vele kababuyanga. Abalutshwane kade bebona yiko labo kade belokuyimpijana nyana nje.
Uhulumende utshona eqonqosela ukubana akula mntwana omele exotshwe ngenxa yokuthi kabhadalanga i-school fees, kodwa bayaqhubeka abaphathi bebaxotsha.
Ya, abaphathi bayaqhubeka bezama ukubabisela emakhaya ngoba umumo okhona isimo esikhangelane naso. Nxa imali ingekho, le mfundo zakhona aziqhubekeli phambili ngendlela enhle. So sebesifuna izimali esikolo, sesiqinise sithi kababuyele bezidinga lezo zimali.
EleZimbabwe sivame ukuzwa uhulumende ezitshaya isifuba lapho kubana lilabantu abaningi abafundileyo. Izinga lethu lemfundo ungalifaka ngaphi kathesi babunyati?
Ngingathi Ngathi mina sikhangele especially emaphandleni labo engikhona, imfundo isiyehlile ngoba abantwana abaningi abasayenelisi ukuyezikolo ngokuswelakala kwezimali. Sokusithi ma usukhangele laba abafundile abalama-degrees abo, abalama-diplomas abo, abatholi imisebenzi osokuyikho khona kosokubuyisela emuva ukuthi abantu bethi singaze sifunde sizatholani njengoba ukufunda kwakhona kungabhadali.
Alo-ke ngumnumzana Nqobi Zithanyathi, oyinhlanganiso emele ababalisi bemaphandleni, i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7 esenkabazwe.
Kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection namuhla sikhuluma ngokuvulwa kwezikolo kulokusilela kwemali emabhanga. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo-8 o'clock ntambama lilami uNtungameli Nkomo.
Abenhlanganiso yabo dokotela abangelamngcele eye Medicine Sans Frontiers bathi isilinganiso sokungamachumi amabili ekhulwini 20% sabahlukunyezwa emacansini loba ukudlwengulwa yibo kuphela abaphumela egcekeni ukuyadinga usizo ezibhedlela lemaklinika. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Emhlanganweni lentatheli izindaba emahofisini enhlanganiso yabodokotela le-AMSF baveze ukuba isilinganiso sokungamachumi ayisichiyagalombili ekhulwini 80% sabahlangana lodubo lokuhlunyezwa kundaba zemacansini loba ukudlwengulwa kusenziwa ngabantu ababaziyo kumbe abemuli. Obona ukuqhutshwa kwenhlelo kwe-MSF kuhlelo lweklinika ye-Edith Opperman emzini wempare unkosikazi N. Vanderbond uchasisa ngasekunanzelele.
If you see who is coming to the clinic,
iningi labaza kule ikilinika kungabantwana. Sibone isilinganiso sokungamachumi ayisichiyangalombili, i-80% sabantwana abaleminyaka engaphansi kwelichumi lasichiyangalombili. Iningi kungabaleminyaka ephakathi kwelichumi lantathu kusiya kwelichumi lanhlanu. Laba ngabantwana esibabonayo. Iningi labahlukumeza abanye kwezemacansini kungabantu abaziwayo.
Unkosikazi Vanderbond uthi lokhu liphansi kakhulu inani labesilisa kanye labesifazane asesebadala elibika izehlakalo zalokhu kuhlukunyezwa.
Abantwana yibo abandise ukulethwa ezibhedlela lemakilinika ngesikhathi ngoba belethwa ngabazali. Akulula ukuthi abesilisa baphange ukuzodinga usizo ekilinika ngoba benamahloni. Abesifazana asebekhulile bona baza ukuzodinga usizo lapho bedlwengulwe ngumuntu ongaziwayo kulapho bephanga ukuya ekilinika. Kusese inkinga kulolu hlangothi abemuli bengandisanga ukwamukela ukuba odlwenguliweyo ngowesifazana wakhona. Kungakho bezithulela isikhathi esinengi.
Abe-MSF baveza ukuba liqhubeka liqansa inani labahlangana lalolu dubo, kodwa iningi lokhu lifihla abantu besesaba ukuziveza ngezizathu ezehlukeneyo okubalisa ukwesaba lenhloni. UZulu kuthazwa ukuziveza lezi zehlakalo bamangalelwe emapholiseni abadala amacala anje kanye lokuphanga udinga usizo lokuzivikela kumikhuhlane ethelelanwa emacansini kakhulukazi igciwane le-HIV kwalowo owehlelwe ludubo lolu. Le ntatheli izindaba lazo zikhuthazwa ukuloba indaba zokuhlukumezana kwezemacansini lokudlwengulwa ukusabalalisa ulwazi kokumele kwenziwe lapho umuntu ethe wahlangana lalolu dubo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Is izakhamizi zeMathebeleland South zithi azilalwazi olupheleleyo ngahlelo lokubhalisa ukuvota olutsha kusetshenziswa imitshina yangalezi nsuku olwe-biometric voter registration oluzaqala ukusetshenziswa inhlanganiso yobona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ngomnyaka ozayo. Unompumelelo Moyo siphalo ludaba ngokugcweleyo.
Izakhamizi zeSt Joseph's leChelanyemba ezansi eMandebeleni zithi azazi lutho ngohlelo lolu olukhanya soluludaba egudwini ngalezi insuku zisithi ngitsho lenhlanganiso ezizimeleyo azikafiki esigabeni ukuzofundisa kanye lokubonisa abantu ngemitshina yeBVR. Umnumzana Talent Ndebele isakhamuzi seSt Joseph's uthi uhlelo lweBVR abakabi nolwazi ngalo kangako ngaphandle kokuzwa ngabezanu PF ukuthi kumele babhalise kodwa indlela yakhona ibuvilibana.
Uhlelo lokubhalisa asikabilwazi ngoba mabe besitshela ngohlelo lokuvota basitshethi kona thina sisobhalisa kumbaluze ngoba thina masibhalisa ehlelweni lolu basitshethi kona sisobhalisa. Enxa ukuthi wona bona basebefuna ukuthi bethathe ilozeni ama-ID ethu besibhalisela kuzana. Nasikwanisa ukuthi sebhalisela kuzana.
UNdebele ucale ibandla elibusayo ethi babuzwa izithupha ukuba bayebhalisa ukuvota njalo balivotele osokubachiye bedidekile.
So namasiyabhalisa basithi wona thina masibhalisa kumele sikhulume ngezana. Thina izana siyikwanisa. Nasisebenzele ukuzana thina singasabakhula sisakhula sinje masiziyakuza singabasakhula siyabhalisa kuzama sebesifosi ukuthi wona sibhalise ngenkani. So nami angikwanisi ngiyebhalisa kuzana namfuthi ngibhalise ngikwazi ngibhalise ukuthi ngiyevota ngivotele into apenya khona angifuki uvotele apenya engayikhona.
Umnumzana Mncedisi Mavuso Chabalala weChelanyemba yena uthi uhlelo lweBVR lokhe beluzwela emsakazweni weStudio 7.
Silalela iStudio 7 engumsakazo osakaza ukhona leMelika. Sithi iZBC kayifake imitshini efaneleyo ukuze abantu bakithi bakhone ukuthola izinto lezi news ezenzakala ngezigabeni zethu ukuze kube lentuthuko. Azikafiki kulesi sigaba abazofundisa ngendaba zokubhalisa ngendaba zeBVR.
Umnumzana Mandle Nkosi Ndlovu uthi njengosakhulayo ukubhalisa ukuvota bakulindele ukuze bathole ukuzithuthukisa.
Ukubhalisa ukuvota siyimiselele lakho ingcela athi singabhalisa ukuvota sikwanise ukuthola impumelelo kahle elizweni lakithi. Hayi kwabasakhulayo kumbi sibili ngoba yeshi siyalwisa lathi impumelelo kuyalo ukuthi kulunge. Asazi mhlawumbe masingazama ukuthi sithole umuntu ongasikwanisa ukusinakekela kungaba right.
Abasakhulayo abaningi abazalelwa eSouth Africa njalo benencwadi zokuzalwa zakhonale asebesesibangeni sokwenelisa ukuvota babhekane nodubo lokungenelisi ukuthatha izithupha. Osakhulayo uThamsanqa Alfred Ncube uthe wazalelwa eSouth Africa njalo uyehluleka ukuthola isithupha seZimbabwe ukuze laye enelise ukubhalisa ukuvota njalo abalohlupho olufana laye banengi eSt Joseph's.
Mna ndinkinga ngokuthatha ukuthatha isithupha ngoba ndingazalela eSouth Africa so ndibhethe yakhona ngale kuyalo ukuthi ndithole yalapha ibhethe lesithupha. Hayi abakakhuluma udaba oluzakalayo baningi kakhulu kakhulu sibi.
Kuviki ezimbili ezedluleyo iZEC isebenzelana lamankampani amabili ibiboniswa uhlonzi lokusebenza kwemitshina yeBVR. UZulu uselinde ukuba aziswe ukuba yiphi inkampani ezakhethwa ukuthengisela iZimbabwe imitshina ezinkulungwane ezimbili 2000 yamaBVR kuthi sekuhlelwa amalanga okubhalisa ukuvota kulungiselelwa ukhetho lomnyaka ozayo. Kodwa ngakwelinye icele inhlanganiso ezizimeleyo lamabandla aphikisayo lokho belokukhonona ngendlela iZEC ephatha ngayo uhlelo lokuthengwa kwemitshina yeBVR. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo ngingunompumelelo Moyo.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk lamhla kuhlelo lwabasakhulayo lwe The Connection. Sixoxa ngenhlupho ezibhekane labazali ngokuvulwa kwezikolo okwenziwe lamhlanje. Thumelani ke i-text message kunombolo esithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangena esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Impumela yokhetho lwakwele South Korea lokudinga umongameli engakapheli ukubalwa iveza ukuba umkhokheli webandla le-Liberal Democratic Party of Korea, umnumzana Moon Jae, ekhokhela njalo elakho ukunqoba kulelo khetho. Kufe abantu abalithumi lantathu lamhlanje ekulwisaneni ukuqhamuke phakathi kwamasosha kahulumende lamalwecatsha esimodlislem kwele-Somalia. Kwezenotho, usibalukhulu webhanga lesizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe, umnumzana John Mangudya, uthi usethumele izisebenzi zebhanga lakhe ukuthi ziye ezitolo zikhangela ukuba akuthengiswa impahla ngentengo ezijiyeneyo na. Ngenxa yokusilela kwemali lokusetshenziswa kwemali yohlobo lwama-bond, abanye osomabhizimusi babhadalisa imali ehlukeneyo kusiya ngokuthi uthenga ngemali yohlobo luphi. Nxa uthenga ngedola leMelika intengo inganeno, kuthi nxa uthenga nge-bond intengo iyaqansa, bese kusiba labathenga ngokuthumezela ngobulembu be-internet lapho manje intengo ihle ikhuphuke okuzwayo. Umanguja uthi izisebenzi zehofisi yakhe zizabe zihlolisisa ukuthi osomabhizimusi bayasa imali emabhanga na, hathi ukuyitshwathika phansi komqhamelo. Konke lokhu kwenzakala iqula lenhlanganiso eboleka imali amabhanga omhlaba i-IMF liselizweni ukuzochwayisisa ukuthi inhlelo zomnotho elizwe ziqutshwa njani. Linhlanganiso yethula imbiko esola ukwethulwa kwemali yohlobo lwama-bonds ngevikeza edluleyo isithi limali kayisoze iphathise umnotho welizwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga lekomiti yedale lephalamende ebona ngezemali, umnumzana Prince Dubeko Sibanda webandla le-MDCT.
Okukhona Chris ukuthi sesibuyelile njalo kumnyaka ka-2008, ugono esesengugovernor we-Reserve Bank. Lapho esasibona khona umkhonomi welizwe umanejwa ngokubophana, ngokufaka imithetho eminingi. Osokusenzakala khathesi ukuthi umkhokheli we-Reserve Bank uthumele umbiko wokuthi yena usefaka izisebenzi zakhe ukuthi zingene emakampanini zisiyahlola ukuthi amakampani athengisa njani impahla zawo.
Manje nxa ukhangela ubona ngani lokho kuza kwenza umumo ube njani?
Okwenzakalayo ukuthi amakampani amaningi elizweni asethengisa impahla zawo ngokuthi ubhadale njani. Nxa ubhadala ngokuswayipha kumbe ukutransfer imali kulentengo yakho, ukuthenga ngebond note kulentengo yakho, bese kusithi ukuthenga ngemali yaphandle lakho kulentengo yakho. Now okusenza ukuthi abamankampani osomabhizimusi bayenze njalo yikuthi sonke siyakwazi ukuthi elizweni leli kasilungisi lutho. Konke esikuthengisayo kuleli lizwe ngesikuthenga kwamanye amazwe. Now i-bond note ayanelisi ukuthi uyelitshintsha phandle ngale ubusuthola imali yaphandle kwelizwe. Kanti ibhizimusi nxa lisiya woda phandle kwelizwe lithenga ngemali yaphandle kwelizwe. leyo mali isinyamalele kayisatholakali elizweni lapha. Ngiyakholwa ke osomabhizimusi bafaka lezo ntengo ezichiyeneyo besenzela ukuthi banelise ukuthi njalo behambe behoda ezinye impahla.
Akusichasisele ukuthi uthini lapho?
Abayibo ababona ngoku manager umkhonomi kuthi ukuthi bona kabavumelani lakho khona lokho. Bakubona lokho kuyinto elicala. Kodwa into abangayinanzeleliyo ukuthi khona umkhonomi vele wona ngendlela osebenza ngawo. Usebenza ngama forces okuthiwa khona yi demand and supply. Now i demand yemali yaphandle isinengi ukwedlula i supply. Siyakwazi ukuthi phela uma i bank lelizwe lisebenza kuhle liyafaka imali yangaphandle kulizwe ukulakale emkambo ukwenzela ukuthi ukuyidinga leyo mali kungahlophi. Apha eZimbabwe siyakwazi ukuthi ibhanga lethu lokulumende leyo mali yaphandle.
Hello ke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda ilunga lekomiti yedalela eParliament ebona ngezemali ubekhuluma icingweni le Studio 7 eseHarare. Isizalane seZimbabwe esesiphanyeke emthethwandaba udaba lokuhlukuluzwa ngamapholisa eBotswana okwasijiya siseluhluleka ukuhamba sithi impilo inzima ngemva kokuba uhulumende weBotswana esemxotshile endlini akade ehlala kiyo enkambeni yamapholisa. Okunenga sikuzweni kuntatheli izindaba yethu uMartin Ngwenya eseGaborone kweleBotswana.
Umnumzana Khotsonyathi oleminyaka engamachumi amabili lambili yokuzalwa umise phambi komthethwandaba nyakenye wagejwa ngemva kokutholakala elicala lokweba kanye labanye ababili abeZimbabwe wagwetshelwa ukuyathelwa imvubu kane emhlani njalo kubhika umnyaka owodwa ejele. Kodwa lamuhla uNyathi usegogekile esebenzisa isihlalo esilamavili iwheelchair kulandela isehlakalo sokuthelwa imvubu leso. Ujele iStudio 7 ukuthi wazithola esome omunye umhlubulu echawe istroke ngemva kokuthelwa imvubu. Kwabe kuqala kwendubo zakhe njengoba elandisa.
Lapho engachaya khona umpolisi oyitokwe khona ngale ngizwa zezifo enchange ikhebi lomdakazi. Ngemva kokuthi anjaye ngachaya istroke ngaba paralyze. Bangithatha bambisele emaselini okwe 2 days. Ngathi ilanga lokuqala lingena ngabatshela ukuthi vele ngiyagula. Bayithatha izindaba yangkhona so sasekuseni ngavuka vele ngingasakwanisa ukuhamba so bantatha bahambisa esibhedlela emafihla khosi. Ngahlala khona lesibhedlela the whole day. So ntambama bengithatha bengiphosele eprison. So ngahlala eprison khona ngale ngasafara ngangisaphakanyiswa ngakabele wheelchair. Kodwa ngalilanga amabhantini bastrike ukuthi ngikhiye wheelchair so ngathole wheelchair.
Uthi ngemva kokuphuma kodaba lwakhe kumaphephandaba olokuthi uhambisa uhulumende weBotswana emthethwandaba edinga uhlawulwa izigidi zamapula amanye alengxenye i-4.5 million amapholisa amxotsha lapho okade egcinwe khona kwenye inkamba eTlokweng duze lesigodlo iHaborone. Abogatsha olubona ukungena lokuphuma kwabantu eZimbabwe le-immigration lwayala kwamukela uNyathi ekusimo akiso besithi uhulumente weBotswana kabone ukuthi uyelatshwa kuqala. UNyathi uthi khathesi kayenelisi ukuyenza noma yini egeziswa njalo ephakanyiswa uma efuna ukuya esembuzi.
So isikhathi sonke ngise-prison ngiye ngachema i-tube for 4 months. Ngichema i-tube after that ngakhonjini recovery i-tube bankeeper. So kathesi ngumuntu ophakanyiswayo kuyetoileti ngiyabe ngiphakanyiswa kuyafakwa echembeni from umuntu engikhipha echembeni embisela e-wheelchair ugezwa umuntu onento ugeziswa.
Kathesi ugcinwe ngomunye umsamariya olozwelo esigabeni se-odi ngaphandle nje kweHaborone. Akukabekwa ilanga lokungena kodaba lukaNyathi emthethwandaba kodwa amapholisa wona avika ngokuthi ukuthela imvubu yisijeziso esemthethweni eBotswana ngakho akula mthetho abawephulayo. Ngumathini Ngwenya wendaba ze Studio 7 ngeSaharan kweleBotswana.
Udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende weleMelika.
U-Ambassador Robert Wood omele iMelika ku-Conference on Disarmament usanda kwethulela ikomiti elungiselela umhlangano we-2020 Review Conference ye-Non-Proliferation of Nuclear Weapons ukuthi ilizwe le-North Korea lethusa umhlaba kwezomvikela. Ilizwe le North Korea selivumile ukuthi liyalolonga izikhali zenuclear loba nje lisephula iziqondiso zenhlanganiso yamazwe wonke yomhlaba ekhangelane lezomvikela e-United Nations Security Council. Ilizwe le North Korea kumele liyekele konke lokhu nxa lifuna ukuthi libe lobudlelwane obuhle lamanye amazwe. Kuliviki abameli bamazwe omhlaba jikelele bakhangelwe ukuthi bazathi gwaqa kwele Vienna lapho abazabe behlolisisa ukwenziwa kwezikhali zenyukia. Emhlanganweni lo ilizwe leMelika lithi lizabe lihlolisisa okwenziwa yiNorth Korea. Ngomnyaka ka-1970 amazwe omhlaba aphuma lesinqumo se-Nuclear Non-Proliferation Treaty esivimba ukwenziwa kwezikhali zenyukia. Kungedlula iminyaka emihlanu, amazwe wonke ayahlala phansi emhlanganweni we-review conference lapho ahlolisisa khona ukulandelwa kweziqondiso ze-Nuclear Non-Proliferation Treaty. Ngomabasa lonyaka kwenziwa umhlangano wakuqala obizwa ngokuthi i-Preparatory Committees okulungiselela umhlangano we-review conference oza kwenziwa ngomnyaka ka-2020. IMelika ithi kulakho ukuthi imihlangano eyenziwayo izaphendla indlela yokuthi iNorth Korea ime kancane ukulungisa izikhali zenuclear. U-Ambassador Wood uthi abantu balakho ukufa okumangalisayo nxa iNorth Korea ingenza ekufunayo njalo ingayala ukusebenzisa iziqondiso ze-Non-Proliferation Treaty.
Gani makoya esigqibela uhlelo lwengoma imnandi ingoma ethiwa leza tata kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba zethu zalamhlanje. Izikolo zivuliwe lamhlanje abazali bekhala ngenhlupho yokuswela imali emabhanga. Izakhamizi zeMathebeleland South zithi azilalwazi lokuvota okwe-biometric voter registration. Igama uChris Gande lilayo.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.